abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019 ngicabanga ukuthi yibo futhi ongalivumela bo Peter Mtasa babengachongo ukuthi abantu kaba yenze udlame babethe abantu kaba tshengisele ngokuthula kodwa ke okwenzakalayo ukuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko balandeli bakhona labo bantu abahamba batshengisela benza inkalakatha yodlame kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lanamhlanje lokhu engakabi khona lawo mashopa abantu babetshengisela bechisa entumbane yatsha ngiyibukele i-complex i-complex leyana ayilani lomnangagwa yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze iphetro i-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo ba-odube labo-kampala company kodwa kuze kube namhlanje i-complex leyana yatsha kayilungiseki i-insurance la ithi yona ngeke yalungisa ayisiwo wodwa maningi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula kodwa ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga ikhayinanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesinemezelo sakhe yebo kambe yena ngabe ekhulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo abantu batshelwa zimota kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga so kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho bese siphinda-ke ngithi mina yebo kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo asihambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthi akhuze kumbe aphiwe i-community service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha imeseji yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesijezo sakhona sibe sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani necala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangaye befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyiwa kakhulu kuyiwa ku-election awuhle uthumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasola osolayo asilandaba lokuthi ngibani abaningi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lokuchothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zilemthelela bani lomphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma-guarantees okuthi nxa sebengenile esitaradeni bazakwenza yini khonokho okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usizahayijekhwa izigangi lezikliwi inswelaboya lemgulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguguzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si-expressa si-expressa esikuzwayo enhliziyweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u-section 59 ukhuluma ngokuthi yena omunye lomunye ulelungelo lokutshengisela kanti i-section elandelayo i-section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lalabo abangafuni ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawa kumele siwabhalansise lento kuthiwa ama-rights ahamba lento kuthiwa ngama-responsibility